ubule esikhona icommunist democracy njengalelizwe China le ukuthi abantu bayahlangana kuma ema reserve kumbe grassroots level bakhethe ama representative kungenzakala mfowethu ukuthi ucommunist system kungaba lokhetho kodwa ukhetho lwakhona luyabe lungathi lumanage decentral government kodwa ukhetho olwe Russia into yokuqala vele inza lubole ukuthi abaphikisayo uhulumende bayaliswa ukuncintisa bayaboshwa abanye bebulawa kutho ukuthi vele awusoze ungene kukhetho abantu abancintisayo bengekho kuyafana nokuthi hhayi le ndaba idlala iyodwa kungelatyanamosa
zingathi ukhetho lolo luyafana yini lo kuthiwa eZimbabwe njalo xa usaziwa vele udumbane uzanqoba pho lwenzelwani ukhetho
angiye ngithi ngoba phela iZimbabwe abalale bayakwazi ukuthi i-constitutional democracy kukhona umthetho uthona kakube la maqembu aphikisayo kubhaliwe emthethweni lo mthetho wokukhetha ukhona inkinga yokuthi laba ababusayo yibo abaphazamisa umthetho wakhona esithi khona yi-state capture kuyalungiseka awusuze kufani ngaye kule ndlela zokuthi ama-votes akaZulu agcinwe alungisiswe kuyabe kulungile ukuthi asiye sifananise ukhetho lwe-Russia lwe-Zimbabwe hhayi lapho sabe sesingathi sesedlula ungcwele
ye zingathi ke nxa kuvele phela kusobala ukuthi umnumzana uPutin uyanqoba buze kusuba lamanye amazwe kuthiwa vele umnumzana ubanibani la uyanqoba pho ukhetho ngolwane
lo ngumbuzo omuhle kakhulu uyabona mfowethu ilungelo lokuya ukhetho lokuyakhetha lokuma elayinini uvota lilungelo thina elibhaliwe isikele sombuso kutho ukuthi nxa laba nxa kuloba kusaziwa ukuthi ukhetho lwakhona luyabhizizeka kusobala ukuthi thina wethu njengezizana zeZimbabwe sitshengisele ngokuyavota nxa bona bezantshintsha impumelo yakhona sebentshintshe ekubaleni utho kungokwabo kodwa thina vele sesitshengisele ukuthi hhayi sifuna ukusebenzisa ilungelo lethu nxa thina sivote eZimbabwe lapha akwaziwa ukuthi uzanqoba ngubani kodwa onqobayo uyabe nqoba ngokuthi kuyacilibezelwa kuvalwa amavoti engekho yikho ngisithi mina kuthiyeni lalokhu eZimbabwe.